sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlangula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni.
Kuyasiyethusa thina singama-politicians ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubophana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikamgabe.
Ugatsha lukahulumende olulwisana lenkohlakalo olwezak luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abanobudlelwano lebandla leZANU-PF ababalisa omnumzana Wignall Chivayo Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts.
Kwezempilakahle sihlaziya isimo sensumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyelapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-Citizens Coalition for Change emahofisini ebandlaleli eChinoyi lamuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni. Lokhu okuza kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla izolo angamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili 78 agoqela umnumzana Jameson Timba esetshiswa icala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla se-CCC umnumzana Amos Shibaya obekufanele akhulume kumbuthano weChinoyi lamuhla utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa abegcwele emahofisini abo behluleka ukungena ukuze baqhube umhlangano wabo. Uthe lanxa engekho obotshwe lamhla eChinoyi kuyadanisa ukuthi kabavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo. Kusenjalo, igqwetha elimela ababotshwe izolo eHarare umnumzana Marufu Mandebere uthi bazamiswa emthethwandaba kusasa.
They are likely to appear in court tomorrow. They are charged for participating in an illegal gathering and also disorderly conduct. Those are the two charges that have been preferred so far. We have done one in caution statements.
Bazamiswa edale kusasa, kuthiwa bayenza umhlangano ongekho emthethweni.
Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyati utshele intatheli zindaba ukuba abantu laba babotshelwe ukwenza udlakela ngemva kokujikijela amapolisa ngamatshe lezigubhu ngesikhathi amapolisa efuna ukuzwisisa ngalo mhlangano. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ukubotshwa lokhu kuveza ukuba kulokhe kungakabi lombuso wentando kaZulu kwele Zimbabwe selokho kwaphela ukhetho nyakenye. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana Ebert Jamuka owebandla le People's Unity Party osole kakhulu ukubotshwa kwabantu laba.
Ukubotshwa kwamalunga e-TRIPC endlini kaJameson Timba kuyasiyethusa thina singama-politicians. Ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubophana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikamgabe. So siyabona ukuthi namanje kukhulumende lo kaMnangagwa kusekhona isigebengo, sisekhona namanje, namapolisa asetshenziswa iZANU-PF asekhona.
Kodwa osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Obed Mabena uthi amalunga e-CCC kumele ahloniphe umthetho.
Awuphikisana labantu ngeke unqobe, hayi kodwa ke njengoba nthilo asoqala njalo ngasozabe ngokucina ukuzama ukuphikisana nabantu ibandla lezana uPF ibandla labantu bezimbabwe
ibandla lesiCC lithi imihlangano yomibili echithachithiweyo ibingeyokunanza International Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abiko wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo abetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Kolunye udaba, okhokhela abahluleli kwele Zimbabwe umnumzana Luke Malaba namhlanje ukhokhele uhlelo lokugcotshwa kwabahluleli abatsha kwele Zimbabwe abalithumi lanye. Abalithumi bebengabedale le High Court ukuthi oyedwa ubungedale the Administrative Court. Abahluleli laba babalisa o Faith Mushure, Ngoni Nduna, Regis Demura, Philippa Phillips, Gibson Mandaza, Joe Mambara, Nyson Chivayo, Vivian Dlovu, Sijabuliso Siziva, Lompokiseng Dube. Lokhu kulandela imihloliso yokukhetha eyenziwa kudinga abahluleli laba iJudicial Service Commission yanikeza umongameli Mnangagwa amabizo wasebakhetha. Ngimele iSuthu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olulwisa inkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla lezanu-PF ababalisa omnumzana Whitnell Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo yamadola ezigidi ezingamachumi amane $40 million okubikwa yenziwa ekuthengweni kwempahla yohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa abahluleli eHarare, umgcinisihlalo wezakhe umnumzana Michael Reza utshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele osomabhizimusi laba ukuthi baze emahofisini abo njalo bengehluleka bazabalanda.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this.
Ngifuna ukuthi Zimbabwe azi ukuthi besingamhlelanga ngalolu daba. Sithemisanise ulwazi oludingakalayo. Ngokuhamba kuhle nxa sisiya edali lomthethondaba lizabona ubufakazi obugcweleyo. Sizaveza ingwalo eziveza obala amacala la.
With the facts, figures and the numbers, you will see those things. Mark my words.
Umnumzana Michael Reza ngumgcinisihlalo weZac ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ukuhlazelwa lidaba siphinde saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Kungokunye nje kwezinto abantu beZimbabwe abazizwayo ukuthi kukhona obotshwayo, kukhona okhangelwayo ukuthi kambe kaphathanga kabi izimali, kabanga lobugebengu yini obuthinta izimali. Kodwa abantu beZimbabwe sebayajwayela ukuthi kuyakhulunywa kuphelele emoyeni kungenziwa lutho ngakho. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi uzwe kukhulunywa ngakho kugcine kungasenzekanga lutho. Kodwa-ke ukuthi kukhulunywe ngoShivayo kuphela akwenelanga. Baningi abantu abaqanjwayo laphana kuma-audio. Iyaqanjwa yona iZeki ngokwayo. IZeki lalabo abayiphetheyo phela. Labo kumele bahlolwe. Akupheleli nje kuShivayo. Baningi abantu abangathinteka kakhulu uma ulalela ama-audio lana lalo ka uIzakhi ethi yakukhangela ingacinisi emahofisi namanye engakhangelelanga kuyo. Ngakho ke ngenxa yalokho kungenzeka nje kuphelele emoyeni khona lokho.
Abanye ngabakholonayo lapha babancube besithi iZakhi yenza umsebenzi wokuthi iyabamba abantu abasebenzela ndawonye lobukhokheli bezanu-PF ibe isibayekela ukwenzela ukuthi ithulise abantu kuphela. Likubona njani lokho?
Yebo, baqondile abantu ngokuba nxa ukhangela kusuka seyaba khona iZakhi, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, ukusebenza kwayo kakusuthisi kakuvezi ukuthi le njongo yokulwa lobugebengu buphele du, ukutshontshwa kwezimali kuphele du. Ikakhulu lokho kuthinta abantu abalamandla abaphezulu, bayabotshwa bakhitshwe, abanye babotshwe bajeziswe bagwetshwe izigwebo ezincane kakhulu ezingahambisani lesenzo leso abantu ababe senzile. Ngakho ke abantu sebelahlekelwe lithemba kakhulu, okuthiwa loss of confidence ekusebenzeni kwalaba abalwa lobugebengu.
Umnumzana Chivayo okusikhatshana esedluleyo sibone ehamba lo mongameli Mnangagwa endaweni ezishiyetshiyeneyo, libona sengathi icala leli lingayakhatshana na sikhangela ubudlelwano obukhona phakathi kukamnumzana Chivayo lo mongameli?
Indaba kaChivayo ibingasoze ibonakala inkulu ngendlela le abantu abayikhangele ngakhona ngabe uChivayo bengabonakali ehamba lo mongameli ezinsukwini lezi ezidluleyo. Sike sambona ethe secela phana eceleni kwa president ngesikhathi sivakashelwe ngumongameli weKenya kulele lakithi. Abantu bamanga lokuthi kanti ufika njani laphana njengoba ngisoma business engaso sikhulu sikahulumende, ufika njani khona laphana? Kweza njalo umongameli wethula umbiko ukuthi usegunyaze iPortals ukuthi iphe ilayisensi Starlink, kwabonakala ukuthi ibhizinisi elizahlomula kakhulu ngelikaChivayo. Kwenza abantu bazibuze ukuthi kanti budlelwane buphi obunjani lobo bume ngayiphi indlela phakathi kwaChivayo lo mongameli welizwe. Kwenza abantu bethuke kakhulu baze bacabanga ukuthi nje lakhona lokho ukuthi kuthiwe uyahlolwa ukuthi angabe kaphathanga kahle izimali kungumdlalo, ngoba phela ubonakala elobungane lobuhlobo thizeni lo mongameli welizwe. Kuliqiniso asiloqiniso kodwa okubona kale emphakathini emapikitsheni ku television yikho lokho ukuthi bahamba bonke izikhathi ezine.
Umnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubesecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amazwe omhlaba namhlanje ananza usuku lokulwisana lokuganyulwa kwezihlahla kanye lesomiso okulusuku olunanzwa minyaka yonke. Lonyaka usuku lolu luza ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lesomiso esichiya abafika phose izigidi eziyisichiyangalombili 7.7 million bengela kudla. Inhlanganiso United Nations ithi umhlabathi oyisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% emhlabeni wonke jikelele sowagugudeka. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies umnumzana Angliston Sibanda.
Lusuku oluqhakatheke kakhulu okumele ukuthi alubana wonke umuntu uyake ame akhumbule ukuthi sinje nje siyamazwe abhekane lendlala engakanani, abhekane lesomiso esikhulu kangakanani kakhulu lonyaka ngendaba ezentothwa ukuguquka komumo womkhathi climate change okubangelwe imumo othiwa El Nino. Kanti yona iEl Nino leyi ivele ibangelwe iguquka komumo womkhathi ngenxa yokuthi thina abantu sesabulala kumbe kuthiwe ngeminyaka yonke leyi amasentury lamasentury singcolisa kumbe sithunqisa izintuthu sibhubhuda umhlabathi sigamula izihlahla yikho kwenza ukuthi kugcine kusibale lesomiso lesesihlahla.
Ukuganyulwa kwezihlahla kuxhumana ngaphi lodaba lokungani kwezulu kumbe isomiso?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi uzulu aqakathekise ukulondolozwa kwezihlahla, singagamuli izihlahla mahlayana sicente sikusishiye sokungamafusi angalazihlahla, ngoba ukuswelekala kwezihlahla ngokunye okubangela angcwethi zithi zona kubange yikho ngokunye kwezinto ezidala ukuthi izulu lingasani kahle, ngoba izihlahla ziyancedisa ukuhambisa amanzi emkhathini ngeprocess le ethiwa yona i-evaporation i-transpiration, ukuthi amanzi ayasuka. Izihlahla ziyahambisa amanzi emkhathini ngamahlamvu azo, kuyilawo manzi athi angafika emkhathini abe sesenzakala iprocess okuthiwa i-condensation, abe seguquka ke asuka eyintuthu engakhanyi ngamehlo abe seguquka abudale amayezi ukuze izulu line. So sina singagamula izihlahla siziqede siyabe sesiphungule isource eyamanzi azaba semkhathini aguqa phinda aguquke abe lizulu.
Abanye ikakhulu emaphandleni bengathi hayi akula ngenye indlela abangayenza ngayo njengoba ukuthi bapheke basebenzisa ke inkuni, kungenziwa njani?
Okokuqala sizama ukufundisa abantu khonoko ngokhonoko ukuthi kugamula izihlahla kuphambanisa njani ezemvelo. Singenza njani ukuthi senqabele kuzikhona imizamo eminingi egoqela izitofu lezi ezikhona ezakhathesi ukuthi asingasabasi umlilo dandalaza egcekeni, asi-investenini sifakenini ama-solar system lama-biogas. Ama-biogas ilokho okuthi imbenge lezi ezakhiwayo kwakhiwa njengodiyo bese sithatha ubulongwe benkomo lengcekeza yonke ezitshwala sizilahlayo sifake lapho kuzakhipha igasi bese sipheka ngayo. Kunenge esikhuthaza ukuthi uhulumende labamabhanki abaphethe izimali siphathe sincedisane nini ukuthi sincedise abantu bemakhaya.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi weGreen Africa Technologies. Kwezempilakahle abezempilakahle bathi insumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyalapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usiqhitha mfundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho abakuthi ngesikhiwa yi-skin tag kumbe insumpa, kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo, insumpa vele ezizale zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa lawo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungama-warts, lezinye izisumpa eziye esiphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone la usuphunywa kunye kuyabe kungama-warts. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha izakhulu le engani iphuma kathesi, iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela, kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayinandaba, kumbe kumele kuthathwe ezinye iindlela zokuthi kwenzwe i-biopsy iyekhangelwa ngaphansi kwe-microscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya uqhubeke wathi ezinye insumpa zinakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu bayekuthi ngama-moles, ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elensumpa, nxa wazala elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona belensumpa, bazala belensumpa, hhayi zingeke zihluphe nje, bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili, kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi ulazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele, hayi mina kazingikhathazi, angila inkinga lazo, zithule kuphela, zigcijile njengenalithi. Zilokukhula mbijana mbijana, azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe e-Princess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
Lo mkhuhlane yathi affecta, uya-affecta abaningi bethu abaphila le albinism, njengoba sikhangele ukuthi kakhulu kanganani nxa lapha eZimbabwe sikhangele indawo yakithi nga lapha eMathibeleland ekuyachisa kakhulu ilanga ilanga liyachisa kakhulu so iskin yethu sikhangela ukuthi njengoba isensitive kangaka kuba lulu ukuthi siaffecteke ama sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe zinenginyana
ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zilemihlobo ehlukeneyo
zilomhlobo zilemhlobo etshiyeneyo omunye okuthiwa ngamamoles lo mhlobo uyenziswa ukuthi khona nxa umuntu echilo waba lesandeni then bese kuresulta sokuphuma insumpa ishiswe lilanga bese kusiba lensumpa insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable then ezinye zigcine zibumbana zisenza iskin cancer so kuyasihlupha nje kuyayenza ukuthi umuntu aswele iconfidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babe ukukhanyekhanyela nje uswele ukuhlaliseka uswele iconfidence lawe khonokho umphesen nje eze umuntu kuba kubi nje you feel very uncomfortable
ukhuthaze uzulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo banakho ukubancedisa abezempila kahle bagcizelela ukuthi banenge abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kweze Melika umsakazo wezindaba oweCNN uthi usuguqule eminye imithetho yengxoxompikisano ezaqhutshwa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lo mongameli Joe Biden welama-Democrats ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle. Enye inguquko ngeyokuthi omunye engenelisi ukugwenxa omunye wakhe sakhuluma. Ukuhlaziya umkankaso lo, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
La madoda omabili bayangqilana kwesinye isikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye, omunye esemdala kulomunye, omunye kunjani. Kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami mbona ngathi bangutshikile obhanqa bayancintisana sibili kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani yikho ke kuza kodwa ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kubo September October sokusiya kuNovember khona laphana kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo
siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxo mpikiswano ye debate ezaba khona kuyona le inyanga mhla ka 27 njalo lokho kubekwa imithetho emitsha sizabona izindala zombili yini kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomuntu
ye i debate izakwenza kube kuhle kakhulu mbona ngathi imithetho le izakwenza ukuthi kube ngcono idebate yakhona ngoba angithi nxa ungakhangela lama debate adlulayo kokukusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omnye sakhuluma omnye sengenela omnye sakhuluma ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokho ukuthi angenele omnye sakhuluma kodwa nxa bangamuta ama microphones lana kuzakwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo kanti ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukene angithi uBiden ukhanya ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe idemocracy ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame uTrump so laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabe buya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi lokho akwenziwanga lokho akwenziwanga lokho akwenziwanga kodwa ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuzakwenza ukuthi ngemva kwedebate yikho sokubuya khona okwenza ukuthi ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili, ngoba bazakhangela lokuziphatha wawo abakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulomunye ngubani. Lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili, ongaba ngukhulu ongcono nguphi? Nabe ukuthi kubhala, angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 eseDallas eTexas. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli beStudio 7 ngumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Kuba nomzimela la ijobe. Studio 7 benginesithalo kakhulu, benginesifiso ukuthi abantu bakithi komthwakazi emathwele bezama ukuthi bezibandakanye neqembu abathi MRP. Bonke sonke indawo zonke, ngoba lolu iqembu ezokukhulula Studio 7. And bengifisa Studio 7 ngoba uma ngisimamela Studio 7 sithi ngisimamela nihlale interviewa abantu abafana ngawo sonke isikhathi. Angazi ukuthi abekho amanye ama-analyst yini ngaphandle kwabo Shuma nabo Gawuli, ngoba phela ma ubiza uSithuma kuradio every time bona ukuthi akuna qiniso elikhona ozolithwela, ngoba lo muntu uhlele ma evula umlomo wakhe ngisuka sengathi uyophuma into nje ephuma endleleni. So besicela ukuthi mhlawumbe uma kusenzeka ikhulume, kubizwe abantu aba-analyze aba-different kwena ilizwe liyakhiwa ngabantu aba-different, ngoba umuntu oyedwa vele ozothi into osazi ukuthi imnyama yena jike dayi imhlophe ajustify ngeza ke indlela obona ngakhona, ngoba yena izazi ukulana okutholayo.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bami abahle. Nikhuluma noMchwelesani Dube wasesiteze eGwanda enqameni ngaphansi kwaChief Mathema. Nginasicelo kwaStudio 7 ukuthi ke iinkokheli zethu zakuleya ndawo yakithi kumba ngakithi ngale zisihawukele iinkomo ziyabanjelwa edamu lakithi lasemakulila. Udaka soluningi udaka eStudio 7. Sicela iinkokheli ngathi zingasihawukela zigugutshwe kuleya damu lilungiswe ukuze ke sibe namanzi lokwazi ubamba amanzi. Siyabonga Studio 7, siyabonga uqhuba umsebenzi omuhle. Thank you.
Linjani Studio 7, linjani ngoFelix Ndlovu okhulumayo lapha. Nesami isifiso engisifisayo ukuthi ngaba kuyalunga ekhaya ezweni lakithi, kwenzela ukuthi lathi singabi sihlupheka kwamanye amazwe sizama ukwenza amabhizinisi, izincwadi sisehlula noma kungahambi kakuhle, lathi sike silungele sixhaswe lapha emazweni akithi njengamanye amazwe. Ngalo kulunge lakithi lathi sikwazi ukuthi sincediswe kulawa lathi esisakhula, sincediswe kumabhizinisi nazizo zonke izinto. Sijabule kubuyele mpela njengasekudaleni. Ngiyabonga.
Salibonani, ngibingelele kuStudio 7. Ngibingelele kuStudio 7. Mina ngingiPromise Masango. Promise Masango umuntu umfana ozalelwe ePhelandaba, eTholothi, esigabeni seTholothi ePhelandaba. Mina besicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela endaweni yakithi asifakele nje ibooster, sibe le network. Asila network siyahawula abantu bakithi, izinto ziyasijampa eziningi kakhulu. Ziyasijampa kakhulu.
Lawo bekungamazi enolinabalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo kulandela umbiko owethulwe yinhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eyeZac ethi ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Whitnell Chivayo labanye bakhe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye ebezikhokhela. Amapholisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahhofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabanye izolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube. Isithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.